Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesine mhlaka 18 kuNkwenkwezi 2023, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique, yena osekwethekeleleni eZimbabwe kwensuku ezintathu, uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMvimba, eJujume, koNdolwane lakoMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique, yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu, uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMui uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho okwakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Mnangagwa.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo, ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lilembali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa, yena othi eleZimbabwe iqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Ngithembisa ukuba eleZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kuzancedisa ekusebenzeni kwethu umlandu wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel, yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyo lezandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende ka-Ian Smith. Kodwa isikhulumeli se-CCC uMnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana nokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Lokho ngithi Zanu ayisiyo Zimbabwe, Zimbabwe ayisiyo Zanu.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Rengezela Gumbo uthi eleZimbabwe liqakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzwekazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED leZanu PF ukuthi ama-all weather friends akhe akudala alokhe e-behind them. Ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi we are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, uNyusi is one of these authoritarian leaders that we have in the Southern region. So it doesn't change anything.
Emkhosini munye uMnangagwa uphinde wathi amazwe awezekazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentuthuko efana nokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezishiyeneyo zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana, ukwethembana nobungane. UNyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwa amaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathintambo wakhe obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umfutho ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change. Iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa yokuthi amakhansila awedolobheni leVictoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe ingakuvumela khona lokho, ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi $5 and uthabele i $5 then usukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakhatshana kwezedevelopment badala kuyasimaza.
Umnumzana uZamani Ncubelaye ugcizelele kulokhu.
Bebafumba izimali ukuthi abantwana bayethenga izidakamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa ngemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiya votela kumbe bavotela ukhansili weFalls akati kuncedani manje? Kuthi ukuthi laba abantu laba kuthi ukuthi kube impambaniso ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa ngisoze ntingi lapha ekhaya mina ngiyevotela ukhansili weFalls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela eFalls lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, yuyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama $5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisa kombimba eJijume kondolwane leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigcile impande kulindawo njalo esezigqode izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokhi Ncube.
Izilwane zibhokile khonapha saphulela inkomo sathithi yipiki from nje ihlobo lonke lelinkomo zebhizisi zesigabeni so khonapha
Zivela ngapi kahle kahle lezi zilwane?
Ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume kutshwala. Azele zimangele ngoba kwakunganazilwane. Kathesi zitshwale uvalo omama njeseefanele ethanini ngabodilayo kumbe kwazakuya bephila sitwana.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi, zina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduke emzini. Zivuka ziphandiwe zibaya khona lapha kwamambulana khona lapha. Izaya zivuka ziphandiwe zitojika zivuyele esidakeni kuzima ntinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa ke kakhulu inkomo ziphelile. Siphelele inkomo kuphela iqiniso elihle banengi impela manje ngakuza abantu abakhulileyo from nje iba umapha kusiya khona nedithuzo abadala abasiphelelweyo. Izifuyo ziphelile impela ayinto yokudala. Inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba silocouncil sizoba le-chairman we-campfire ukuthi angisikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa sake sabona kutshaywe amapicture nje phuma lawo kutshaywe intito ezingu-4 ngisharawundi ngabo-January then zaziyi-city zibekiwe kodwa khona lapho sizikhangele. So owabathethi kunezilwane asikabathethi kodwa labo bavumela wabathethi thina. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomuntu kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami aphethe ngaphi from Bulawayo zethi ngabancedisana la foni alekho bebuza ngempilo. Ngagcina ngisithi hayi kungcono ngibinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzelezi likhulume lawo. Bagcine endlela eliphendula namhla labo bengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume lokhansili.
Lo ngumnumzana Mokhi Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutsho ngamafitshane ukuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile. Izifuyo inamba nje ethize engaseze ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki. Ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter wetha kuground bazama ukudinga mina lezo zilwane. Angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemingcele ye game reserve yewangi le Tsholotsho kubuye futhi leBotswana nganqanye. So masi patrol akasikwanisi ukuchapa siye kulezo ndawo. So sibizi sibili le community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo monakalo ngapi. Imizamo yenziwa minengi sibili Ntunga.
Lo mnumzana Zuleki Nyathi ukhansela ka ward 10 ePlumtree obexoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 isikhulumeli sogatsha lwezendle ole Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority Zimparks. Umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane layo njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan umnumzana Fumio Kishida ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu owe-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagesi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagesi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngolandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iParliamente, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumente ole-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iPhalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe kanye lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyebulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo ngalo okungenzakanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa la ama-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusizo ukuthi sinohulumende othi nathi sizesejekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu abayanga kulokuthonda kulobugwenegwene kulabahuthula izibene sasebeqanjiwe okusejekeni sikhangele ukuthi hhayi lukuthi abantu uzasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khona futhi umuntu oganga izimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusejekeni ukuthi ubugwenegwene lwakwenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So into elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ezulu
lali Zimbabwe. Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe nokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibotshela yokubana ubhikisane nombusazwe okhona, ukuthonta utshoni uwabheze umnotho welinde wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzokuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodle kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo okungela i-industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhangele ukuthi hawa abantu uhulumende kabuye ebantwini, nganguhulumende olalelayo kumbe uhulumende wathi into ayenzayo abuye ebantwini, kube nekhomishini efakwayo ibuye ebantwini ikhomishane labantu. Abantu batsho ufanele kwenzeka labo bantu bethi besiya ngale mpethwandaba besiya suzinda kodwa i-public ithile kuthona lalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosuke into yokuqala lesi sinidiliyoni liyani yamadiamond nje ekhumbulayo nto yemarange e-adisapliyayo emandedubeni.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadedi dube batshontsha baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu osebe wakubothelwa khonokho. Abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungavuswa kuhle. So ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi laba abasikhetheyo ukuthi siphethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusina ukuqinisa ukuthi akula ufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babekhontisayo kunobufakazi. ngokuthi uzivane uzakhipha imali, imali yangkhona izabe yakuzivane enye ebandleni enye yangaphi. So akunanto entsha laphana. Uma ungakhumbula zimele into zaboyentrieta rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angkhona aphelele ngani aphelile ngoba they are politically correct. EZimbabwe okuqakathekileyo yikuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani, hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Tsibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Ekufanele indaba ingene ephalamende ihluze sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga, kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and wayabe ivalwa ngo-speaker of parliament. Kambe u-speaker of parliament okwakhe zikuphela agqugquzela abantu abaqoqe ukuthi abanike indlela yokuthi wa-discuss, kodwa laye sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale ku-ruling party wayatyelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona i-parliament ifuthi siya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive i-parliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances e-executive. Okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sekwathethwa e-committee e-investigating i-parliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even lokhethi live i-parliament impeache ngoba kungani kunenye i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugango okunje kusenzakala kwathini ngakho.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Ambrose Sivindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU leyobulawayo Progressive Residents Association, esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngohulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhla ka-23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala, uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inasmuch as i-affecta abafundi, kodwa lathi njengabazali sesikhathele, umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombizodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Ukuqala ngekhala, too expensive, asiwakwanisi ukwanitha ama-demands angkhona. They are too expensive. Sho kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya ohlala logogo. Akula nto ezayenza, ugogo kala mali, ugogo kakwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala i-ministry ibiye lembuzo yabo abangafuni ukuthi kuxoxiswane, imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikeze isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I 2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuthi uqashwa ngo-8 amagrupu ama-stakeholders angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally ama-community leaders uwadivayida njani. Abanye ubanike u-day 1, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukuthi ngisebenzise ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulimi ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba futhi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyikuthi ungumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisitsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, ugebha amagoda akho ungasebenzisanga i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi-ke belokhu kulobu manzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini. Umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani nxa kungukuthi ungofaki wakwani. Ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Siluqhubeka lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Kulabo-ke abafuna abafisa ukuthi-ke vezwe ezinye indaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.